Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle, isikhathi ngu half past 7. Ngiyaxolisa, isikhathi ngu half past 7 ye. Ntambama, olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcinisihlalo webandla le MDCT esigabeni seMatabeleland South elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphuselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khube.
Engakutshoyo ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngichaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo, ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Disciplinary Committee.
Iqembu lezomculo eRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe vuya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. Udubo lokungabi lencwadi zokuzalwa ama birth certificates ezibalisa lezithupha luhlasele abanengi ikakhulu abadabuka esigabeni seMandebeleni, kuveza ukucwayisisa kweStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umgcinisihlalo webandla le MDCT esigabeni seMatabeleland South umnumzana Solani Moyo elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khube. Iphephandaba le The Sunday Mail elalamhlanje lithi uMoyo ubuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba umgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland South, kodwa umgcinisihlalo webandla lelizwe jekelele umnumzana Love Momoyo uthi umnumzana Solani Moyo ubevele engakamiswa umsebenzi ngoba ikomiti ethonisa amacala ye-disciplinary committee ayikahlali ukuthi icubungule lolu daba. USolani Moyo ubikwa waphoselana aqatha loMakhube kulandela umhlangano wenziwa esigabeni sikaMoyo esithi uMakhube wayengamtshelanga ukuthi uyeza esigabeni sakhe. Lokhu kwaba yisisusa sokufuthelana phakathi kwababili laba okwenza ukuthi uMakhube alobe incwadi ecela ukuthi uMoyo amiswe umsebenzi. Sixoxe lomnumzana Love Momoyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngakutsho ukuthi njenge-ofisi kagcinisihlalo webandla sithole umbiko ugwalo lulotshwe ngumsekeli kamongameli umama uMakhube lapho kade ecela ukuthi uchairmane weMathebele South ngenxa yezizathu akade ezihlelile yena njengokubona kwakhe. Yikho silendlela esisebenza ngayo kunhlanganiso. Nxa kube logwalo olunjalo ikakhulu kufisa ukuthi kumiswe umuntu olilunga le-National Council. Igwalo lolo luyathathwa luye yethulwa enkundleni ye-National Executive, okuyiyona elamandla okumisa ilunga le-National Council.
Kahle kahle licala bani alidalayo elibangela ukuthi kuze kuthathwe inyathelo elingaka?
Angeze ngakhuluma ngakho kodwa engakutsho ukuthi kulokukhonona okwenziwe ngumsekeli kamongameli ngendlela owakhulumisana ngayo lo Chelimana weMathebele South besemhlanganweni mhlaka 25 November kondolwane.
Wena njengomunye owayekhona kusenzakala lokhu, walubona njani lolu daba?
Engakutsho ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngichaze ukuthi kuyini okunye ngakubonayo. Ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Disciplinary Committee. Kuyabo sokuza ngehlula ukuthi ngilucubungule ngendlela eqondileyo nxa sengithe ngaphambilini ngaletha umbono wami.
Alo ke ngumnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemadobo. Uvo lokungabi lencwadi zokuzalwa ezivalisa izithupha luhlasele abanenge kakhulu abadabuka esigabeni semandebeleni. Ukucwayisisa okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba abanye baze befe bengelazo lezi ncwadi ngoba indlela zokuzithola uhulumende sewaziwomisa kakhulu. Intatheli izindaba iStudio 7 uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Esigabeni semandebeleni iningi labantu elingelazo lezincwadi zatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kuthi abantwana balabo bantu labo kuyehlula ukuba bazithole ngitsho lezizukulwane zabo. Abanye kuyehlula ukuba bazithole ngoba kuyabe kudingakala abafakazi, imali, njalo namahofisi akhona akude labantu, njalo esinye isikhathi kuthiwa abantu baye eHarare ukuyalungiselwa udaba lwamaphephala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokubhalisa ukuthathwa kwezithupha lencwadi zokuzalwa, kodwa iningi labantu selehlulekile ukuzithola lokhu kuzenza bengenelisi ukubhalisela ukuvota. Umnumzana Nkanyiso Netha uthe bayehluleka ukuthola izithupha lencwadi zokuzalwa kudingakala abafakazi lemali engekhoyo lalabo bafakazi abakho.
Izithupha asilazo ngokuningi. Ngendlela esingalazo sikhulele kobogogo. Sengikhayela lo mntana manje uyapasa kathesi ngifuna ukuyamgrajuata ma ngifika esikolo laphana ngithi umthathise kwibeth bamfuna abafakazi.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland Notes umnumzana Matthew Sibanda uthi iningi labantu abalazo incwadi zokuzalwa kunye lezithupha ethi uhulumende kalungisise lolu daba ngoba abantu babhekane lobunzima.
Sivele le ndaba yama-ID lama-birth. Silabantu asebekhulile ku-ward 15 emangwe la ku-ward 5. Mawuthi uyababuza ukuthi kungani lingala ama-birth lezithupha. Basitshela ukuthi oyise abazali babo babulawa umbhuqazwe weGugurahundi.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo ubike ukuba uhulumende wephula amalungelo oluntu ngokungaphi abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Udubo lolu selubangele ukuba inhlanganiso yezokholo iHabakuk Trust ilobe ugwalo lwezikhalazo lusiwe uhulumende. Ipetition yeHabakuk Trust ithi idalele eParliamente kumele livikele uZulu kulungelo lakhe lokuba nencwadi yokuzalwa lesithupha lezinye incwadi eziqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njani mathabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be.
Iqembu lezomculo werumba elikaNgqabutho Voko and Nkai Messengers Band selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. uBenedict Nhlapho uxoxa lamalunga aleli qembu eJohannesburg kwele South Africa.
Injabulo ebikhona esitakadini zonke zeJohannesburg ngesikhathi kuzwakala umbiko othi uMongameli Mugabe usetshile umsebenzi. Iqembu lenkayi Messengers lithi lithethe amalanga amathathu ukwethula iculo leli elihlaba umxhwele elithi Zimbabwe buya lentokozo. Ungabuthi umvoko insizwe yasenkayi kombumba odume ngelithi Mzila uthi kusapho lweZimbabwe kwehla kukaMgabe esihlalweni kube inkululeko okukudala yalindelwa.
Abantu bajabule kakhulu, nathi sijabule kakhulu, kuyaba yintokozo enkulu kakhulu. Yasijabulisa lento sazi safira umqondo ukuthi hayi ithi senze i-single track, abantu bayijabulele bayithokozele. Niyijabulele ingoma azitsho
le ngoma yabole iyakucacisa konke lokhu. Umqondisi waleli qembu Ishmael Ncube odabuka eKumbudzi eZansi yakwele Mandebeleni uthi ingoma eveza intokozo eyabakhona ngalolu suku.
Nansi ingoma abathandekayo, sijabule ngijule. Ama-CD atholakala, liyakwazi ukusixhumana lathi la ku-Facebook, sihlala i-Facebook page yethu ethi Nqabuthofoko enkayi Messengers.
Kanti obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeqembu uMichael Khumalo ophuma khonale eNgwaladi kosikhobokhobo enkayi uthi le njengeqembu yiyo ikhisimusi abayipha abalandeli.
Balandeli, sicela uxhaso olukhulu kakhulu kini. Ngaphandle kwena singeke sibe nawo amandla. Okwamanje itrekhi sikhona ile viki nje yodwa isikhathi.
Leli qembu lithi liphakathi kokupheka iDVD yengoma le, kanti abayifunayo bangathintana labo kuFacebook. Lesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Abadala bathi akulahlombeleko ngokufelwa. Kulosakhulayo umnumzana Garikai Mavu okhala ngencwadi zakhe zokuphutsha izifundo zika Form 4 eChikore Secondary School ngomnyaka ka-2004. Kodwa elokhu elethemba lokuthi wenza kahle njalo uzasithola isithupha se-O-Level. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNorton.
UMavu uthwetshulwe yingwe esigabeni seNorton esiqintini sakoNyagori esiku-Ward 15. UMavu usele minyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa. Ulobe imihloliso yakhe ye-O-Level ngomnyaka 2004 ngemva kweminyaka elichumi lantathu engazi ukuba wenza njani kuleyo mhloliso. Kesizwe uMavu elandisa ngezizathu ezabangela ukuthi ehluleke ukuthola impumela yomhloliso awubhalayo.
Mina ngacina ku-Form 4. I-problem eyayenzakala ngokuthi esikolweni lapha ngangifunda khona. Ngathi mina ngiqeda ukubhala ama end of year examination, ama results yedwa aphuma, mina sengisho collector ama results ami, vapho ngokuthi wena walahla amabhuku esikolo. Mina angikaze ngithathi ibhuku, i textbook yesikolo lapha kade ngifunda khona.
UMavu wetheswa icala lokulahla ingwalo zesikolo okuyikho kubangela ukuthi engaphiwa impumela yemihloliso yakhe.
So ngazama ukuthi ngi-explain konke okwenzakala. But bona bangincitsha isikhathi sona leso sokuthi mina ngi-explain. Vapho ngokuthi wena icala lakho yalazi. Akuphume uyosidingela amabhuku ethu. Anje. So from 2004 lapha ngiqeda khona isikolo lakathesi angikwazi ukuthi mina ngaphuma ngama results ngaphuma maybe ngile 5 kumbe ngile 4 kumbe ngile ngilama use angimangaka angikwazi.
UMavuthi imali yokuthi ayehlawulela lezongwalo ukuze yathole incwadi zakhe akalayo uthi uziphilela ngokusebenzela abanye kanye lokuthengisa. Imizamo yokukhulumisana nomabhalane wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba uDr. Sylvia Uthethe Masango yehlule ngoba ucingo lwakhe belungasatshelwa. Lo msakazo okhulumisane labenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR ukuzwa ukuba lokhu okwehlela uMavu kuyikwephula ilungelo loluntu na lobahatshi. AbeZLHR laba bathi okwenzakala kuMavu kuyikwephula ilungelo loluntu nxa kukhangelwa uhlangothi lwezemfundo. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lomuntu wonke ukutholiswa imfundo. AbeZLHR bathi kwakumele iziphathamandla lapho kwafunda khona uMavu ngabe ziyadinga enye indlela yokumsiza ngayo, hatshi ukumjezisa ngendlela elesihluku kangaka yonke le iminyaka kucala abangelaqiniso ukuba nguye mpela owalahla lezo ngwalo. Njengoba ekulandula lokho, isikhulumeli salenhlanganiso yeZLHR uMnumzana Khumbira Emafunda uthi okwenziwa uMavu yilunya, uthi njalo lokhu sekuzaphazamisa impilo yakhe. Kwazibani engxenye uMavu wayephumelele ezifundweni zakhe okokuthi ngabe engumanjinela kumbe elesikhundla saphezulu. Studio 7 ngiseNothoni nginguMavis Gama.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
DC.
Lomhlaka esikhuluma ngamasiko angani lokho egcinakele endaweni zaboMelika kumbe ngithi emazweni akutshiyeneyo. Nginehlahla ngoba ngilomnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Lo nkosikazi Betty Ndlovu layo uzalwa kwele Zimbabwe kodwa kulezi nsuku ke ulapha ke kwele Melika. Mandlovu kunjani mama?
Siyaphila Dube
njani? Hayi siphile kakhulu. Baba Ngcobo, injani impilo?
Hayi siyaphila Dube njani nami.
Hayi siphile kakhulu. So siqalise ngomama ke uMandlovu. Ubona ngazani imikhuba ekhona sifike nxa ukhangela wena engani igcinakele nxa umuntu esemazweni njengakhathesi? Ingabe yiphi esintwini?
Hayi mina vele nxa sengikhangele sokuthi nje thina abadala yithi singani lokhu esiyilandela ekhaya. Hayi laba bathi hayi vele sibalahla sebevele sebeyilandela yona iyalapha.
Lapho uyabukhangele imikhuba enjengani?
Khonokho okunjengelungelo labo, ilungelo labatsha. Alapha bathi qakathekisa lokhwana kokuthi vele sebengabalapha, ungeke umkhuze umntwana wakhona yakuselihlelile ilungelo lami.
Baba Ncobo, wena ubona zani yiphi imikhuba engazani iyaqhutshwa njengabantu nxa sebevele ekhaya sebehlezi la?
Okay, oqala bengifuna ukudobha lapho umama uMandlovu ade ekhulume khona. Ekhaya yabona umkhuba ekhaya wawuthi umntwana ngumntwana ungaphansi komzali, umzali engakhuluma wawuvele uthule. Umama wayethi engakhuluma lawo ungaphendulwe uhlemuze ethi lami uyakhuluma umntwana layo ubeke lakhe kumbe uyabe ethweleni khonapho kumbe ngumgani uyakujikijela ngawo. Kodwa yena lowo umkhube nalowo sifonti lapho eMelika awusebenzi, ungafika ujikijele umntwana ngomgani uze sokuthiwa sokusubizwa ngale ngoba awuphathanga umntwana kakuhle. Umntwana engavele ethi utshaywe ngumzali sokuthiwa umzali wenza lokhu nesikhawuthi ku-abuser, umphethe kubi umntwana. Thina esisebenze ezikolo lapha kufunaka kathi sithe sifonele laba abakhangelele ezabantwana ngoba thina singela ukufona lathi siyalahlekelwa ngumsebenzi.
Ye, so ke nxa sikhangele khonokho ke Mandlovu, ungajaya umntwana ngoswazi khonokho ukukhuza okwenziwa ekhaya, akuwona abantwana khonokho?
Hayi mina njengoba nje ngihle ngaqala ngakho ukuthi lona ilungelo nalelo yile ndibona lingani vele liyasona isizwe ngoba umntwana nxa eza kubophisa akumangalele kumbe uthathelwe umntwana ngokuthi uzama ukumeluleka nje ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Hayi vele kubi mina ngibona nje ngani kubi ngoba ekhaya umntakazi wami umakhelwane ungahlangana laye ngeganga uyamtshaya umama athe laye angafike etshela unini ukuthi ngitshaye ngoba uyabekwathi uzatshaywa futhi. Manje lapha angavele atshela unini ukuthi umakhelwane ungitshayele unini asesihlabisa amapolisa. So ungakhangela ukubi ngoba labo mama bakhona bahlalela evalweni la nomntwana esona umkhuza ngasese kumbe egqatshile esesaba ukuthi uzabona manje. Ungakhangela nje nxa sihamba lapho uyabona ukuthi hayi vele impilo yakhona ayimanga kahle.
So u-911 wabo lo Baba Ncobo Ngiyazana uyahlupha.
Hayi usehluphile 911 lo ngoba abantwana bami shaya nje bengamshaya. Uyayizwa imoto yamapolisa njana sibuya sikhala lapho sikhala. Ah singakhala futhi khona ukubi lakho kodwa kwesinye isikhathi ngombono wami kuqathe ukuthi abantwana bebe namalungelo. Ukuthaya yebo kuhle kodwa kukhona okunye okungakuhle okusuka ukuthi umntwana uselimele ngokumzali ube bengamshanga kuhle. So kuqathele concurrently abantwana bebe namalungelo bephathwe kuhle betshengise uthando. Kuthiwa thina abantu abamnyama kakhulu abeZimbabwe singabuza kwabantwana ukuthi ngubani wake watshelwa ngumzali wakhe ukuthi ngiyakuthanda. Kuthiwa nxa ulabalikhulu i-100 kaningi ngathola izandla ezintathu uyabule nhlanhla. So thina uthando lwabadala bethu alukhulunywa nxa bekutshaya bakutshaywa ngoba bayakuthanda kodwa uthando olutshengiswa ngokutshaya hayi sikubona ngathiwa asilo thando. So siyafunda khonapho ukuthi kwesi sikhathi ngathi kuqathe ukuthi sifunde imikhubena le mihle ukuthi umntwana yatshela ukuthi ngiyakuthanda mntanami. Umntwana qathe ukuthi etshele ukuthi muhle. Anisho thina ekhaya ubabe ngathi emntwaneni mntanami oyinkazana muhle kuyatshaya imihlolo ukuthi ha sesifuna ukubamba umntwana. Kodwa esikhathini esiningi kuthiwa abantwana abatshela ukuthi bahle abazizwi belobuntu. Bengaphuma-ke phandle laphana kwesokuyongifana ofokuncane ukujoyina ukuthi hey wena ulenwele ezinhle. Abantwana bagcina sebeyela funa sebewela ngoba ngokokuqala ukuthi ukuthi bahle.
So siyambuzwa-ke ubaba uPhithizela Ngcobo kodwa isikhathi sesihambile sibili sesidliwa kumangoye. Mandlovu ngathi 10 seconds sibili khonapho ubona ngani kungalungiswa njani khonokho ngamafutshane sibili kakhulu.
Mna ngithi ukuthanda abantwana kuhle but singaye nebhayibhilini uJesu uNkulunkulu ngokwakhe wakubona ukuthi umntwana laye kumele akancede nje ngokuthiwa jabujabu ngoswazi.
Hayi lami ngiyavuma ukuthi hayi khona ukukhuzwa kakhuze kodwa kunjalo nje abatshele futhi ngokuhle abakwenzayo abantwana betshele ukuthi bayathanda.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uPhithizela Ngcobo, ngibonge njalo lo mama uBhethi Ndlovu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube.
Hello, my name is
Masiwa. I am the one who is the one who is the one who is
ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukushumayela lokusikhumbuza ngomlayo oqakathekileyo. Singaya kumakho chapter 12 iverse ka 30-31. UJesu babembuzile ukuthi yena yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu. Sifumana ukuthi waqamba wathi thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langenhliziyo yakho, langengqondo yakho yonke, langamandla akho wonke. Kodwa wasegcizelela masinya wathi kodwa-ke umlayo oqakathekileyo waphosa uqathaniswa wawufaka walingana. Wathi owesibili lo yikuthi thanda umakhelwane wakho njengawe. Wasesithi yena akulamlayo edlula leyi. Namhlanje bengifuna ukuthi sicabanga iZimbabwe isiya phambili ukuthi kulento eqakathekileyo ebengifuna ukuthi nginike ingqobe abalaleli bethu. Okokuqala ukuthi siyajayela ukuthi asikhulumi ngakho kodwa sinanzelela ukuthi ukukhetha abantu ngolimi lwabo yinto embi njalo yinto abantu abaningi abayenzayo. Ngiyakwazi ukuthi yinto engxenye esakhuliswa siyenza singacabangeli ukuthi kuyinto engafanelanga. Isikhathi esiningi thina abantu abansundu sijayele ukunanzelela ukuthi abamhlophe babesikhetha kodwa ngifuna ukuthi namhla sicabange ngalokhu ukuthi thina njengabantu abansundu kuyini okusenza ukuba sikhethane ngolimi lwethu. Into yokuqala engifuna siyinanzelele ngiqalisa lindaba engikhole ukuthi singaqhubeka ngayo ngeviki elandelayo ukuthi inlimi zonke zadalwa nguNkulunkulu kodwa uNkulunkulu edala inlimi lezo ezehlukeneyo ngabe kumbe kuyisishona kumbe kuyisivenda kumbe kuyisindebele kumbe kuyisihebheru kumbe isikhiwa uNkulunkulu wasidala lezindlini siyakhumbula ukuthi lapha neqalisene abantu bezama ukwakha inkalakatha yesakhiwo bekodwa uNkulunkulu wadiliza wayenza ukuthi kusuke imilimo ezehlukeneyo kodwa ke akuthi ukuthi uNkulunkulu wathi dala imilimo ezehlukeneyo wathi yena kulolu lodo oluqakathekileyo kwedlula abanye abantu olwabanye abantu njalo ukukhuluma ngolimo lehlukeneyo lomunye umuntu akukwenza ukuthi kube ngumuntu oqakathekileyo ukwedlula omunye sokokuqala ngifuna ukucabanga ukuthi okokuqala kumele siyovazi ukuthi phambi kwaNkulunkulu ukukhetha omunye umuntu ngolimi lwakhe kuyisono kube yinto eqakathekileyo kumele sigcizelele ngesikhathi esiningi e-Afrika siyasibone ngangiseRwanda okwafa khona abantu abagcwala ilanga nje kwafa abantu abangagcwala i-Bakersfield befela kuphela ukuthi umuntu lo ukhuluma ulimo lohlukane lolomunye umuntu siyakwazi njalo ukuthi ngapha esigabeni sethu esemandebeleni lase eningizimu e-Midlands kwafa abantu abaningi befela ukuthi ngathi umlando ababelayo kwehlile ukukhuluma ezinye iilimi ezikhona ngakho-ke into yokuqala kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu kakhethi umuntu ngolimi lwakhe ukukhetha omunye umuntu ngolimi kutho ukuthi kuyisono okwesibili engifuna sikunanzelele ukuthi akula limi olungcono kwedlula olunye lokhu uNkulunkulu yikho kwathi ngesikhathi sePentecost singaya kumisebenzi yamapostoli laphana siyananzelela ukuthi kwakho umoya engcwele esehla kuthiwa kwakhulunywa zonke izilimi ezazisaziwa abantu bonke abantu ababekhonapho bezwa abantu ababekhuluma ngezindimi bephuma ngenlimi zakhe ngakho uNkulunkulu uyananzelela zonke iilimi lezi ezehlukeneyo okwesithathu sesigqiba njengabantu esizaqhubekela ngeviki leyelandelayo siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wathi yena edala umuntu wonke wathi kuhle lokho esengikwenzile yikho sinanzelela ukuthi okwesithathu lapho ujesu uthi yena akumelanga kuphela ungamkhethi umuntu lo kodwa kumele umthande siyathandazela inhliziyo zethu zibe lokuxolela zibe lokuzwisisa abanye abantu abangafanani lathi abangacabangi njengathi abangenzi izinto njengathi ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga abalaleli bami lisale licabanga lokhu engikukhulumileyo inkosi likusize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisifanda igama nguntungameli Nkomo
Mess with Jill ingoma ye Black Spears kubela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba inhlongo zendaba ze ebeziqhakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje umgcini isihlalo webandla le MTCT esigabeni seMathebeleland South elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe iqembu lezomculo weRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo emini sasa ngo 2:30 kuhlelo eliyabe silethulela ezinye njalo indaba igama nguChris Kande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.